Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 Mbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala benomkhuhlane we-coronavirus livalwa ngci kusasa.
Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo, umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke.
Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye.
Mbonanta nxa kusithi lockdown thina kithi sibili izasilimaza kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe lizavalwa ngci kusasa kulandela isinqumo esethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 elizweni okulomuntu oyedwa osebulewe ngumkhuhlane lo. Okwamanje kulabantu abayisithupha abagula umkhuhlane lo we-coronavirus. Kulo yedwa osewabulawa ngumkhuhlane lo. Uhulumende uthi wahlola abantu pose abangamakhulu amabili 198, kwathi ke abafika 187 batholakala bengela mkhuhlane lo. Abayisikhombisa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Monica Mtswangwa obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe uthi ibutho lizaqalisa ukungena emphakathini namhla kusihlwa. Uthi kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uzalalela enze konke lokhu okufunwa nguhulumende. Intetheli ndaba yeStudio 7, uMlondolozi Ndlovu, usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Baningi abantu emadolobheni abadinga ukudla, imali lokunye okumele bekuthenge kungakamisa ukuhamba kukaZulu. Kusesatshwa ukuthi lingakhuphuka inani labantu abangaba lomkhuhlane we-coronavirus elizweni lapho okulabayisikhombisa asebebanjwe ngalo mkhuhlane. Omunye wabo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Isikhulume samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa aseqalisile ukuya ezigabeni ezijeneyo ukwenzela ukuvimba labo abazangena emigwaqweni okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abanye abazavunyelwa ukuhambahamba ngabezempilakahle abalungisa umlilo kagesi, abatshayela amabhasi eZimbabwe United Passenger Company ZUPCO labathengisa izitolo. Umnumzana Edge Mtodi, umsekeli womphathi ntambo ohlangothi lokwethulwa kwembiko, uthi le ntatheli zindaba zizavunyelwa ukusebenza ngesikhathi kuvunje indawo zonke elizweni.
The journalists who work for various newspapers, radio stations and TV stations will continue to work as usual.
Intatheli zindaba zizabe zisebenza njengenjayelo ngoba njengelizwe sifuna ubakwazi okwenzakala emaphandleni lasezibhedlela lakho konke okwenzakalayo mayelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Also generally the information to do with the COVID-19.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi abantu badinga ukudla okwamanje lobunye okumele bakusebenzise ngesikhathi kuvinje zonke indawo elizweni.
Kulokuphithizela ekukhona emadolobheni wonke lendaweni zonke abantu bezama ukuthi bethenge abangabe bekufuna ukuthi bekudle. Siyabona kulokuxokozela okukhulu okukhona okwenzakalayo.
Uphinde wathi kukhanya ingane uZulu uyakwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, ngakho ke bakhangele ukuthi bazalandela ukufunwa nguhulumende.
Iqiniso eselikhona ukuthi abantu abaningi lumkhuhlane sebewesaba, sokulokwesaba abantu abaningi abasafuni ukuhamba endaweni lapho okuxokozela khona abantu abaningi. Ngenxa yalokho ke mbona ngani even abafuna ukuzisebenza abazisebenzayo bakhona kuya kuba nzima ukuthi bengene edolobheni bethi khona sesibuyile lapha sesizosebenza.
Umnumzana Dingumuziphuthi omela iBulilima West edayele ephalamende kubandla leZANU-PF uthi kumele abantu balandele ukwethulwe nguhulumende.
Asilandeleleni ke ukuthi ilizwe lakithi kuqakathekile ukuthi sihlale singabantu abathatha amaqhinga kusiya ngokuthi babecetshiswe ukuthi bayenze njani ibukhokheli belizwe labo. Yithi sodwa esingabe singabantu abangathanda ukuzwa ukuthi uhulumende uthini. Nxa siyabasiza kuthiwa sibonakala silokhu sisenza imisebenzi yethu njengenjayelo phezu kokuba sitsheliwe ukuthi ngesingathi siyama.
Kuthi abantu akumelanga bethuke ngoba ziningi indawo ezizabe zivuliwe.
Indawo eziphathelane lempilo zabantu kakhulu ezansuku zonke ezifanana lezibhedlela, ezifanana lama-pharmacies, ezifanana lama-supermarket athengisa ukudla zizabe zivuliwe. Abantu besiyathenga kusiya ngalapho ababesuka khona.
Loba nje bekhala abanye abantu elizweni, umnumzana Matthias Svanda uthi uzagcina abantwana endlini ukwenzela ukuthi bengabi lomkhuhlane we-coronavirus.
Angizabe bathi uthi lingahambahambi lisiyebantwini abaningi.
Isakhamuzi Warren Park esaziwa ngokuthiwa ngumrewa uthi bazalandela umthetho njalo bazabe befundisa abantwana ezindlini.
Mina ngiyabe ngifundisa abantwana bami ngedwa.
Unkosikazi Nomathemba Ncube ofundisa koBulawayo uthi abantu babambeka ngaphansi ukuvalwa kwelizwe.
Sethukile, sikhakhamile ngokuvalwa kwelizwe okuza kwenzakala ngomvulo. Asikwazi ukuthi sizathenga ngaphi ukudla, ukuthi sizaphila njani ezindlini.
Uthi wephula inhliziyo ukuthi abantwana abakwazi ukuthi benzeni.
Izikolo zivaliwe, asikwazi ukuthi njengoba abanye ngo-form 4 abamele bebhale umhloliso, abanye ngo-upper 6 abamele bebhale, bavele bafunde u-January lo-February kuphela. Sikhangele ingxenye esikhuluma so ziza zivule maybe ngo-June. Abanye abantwana i-O-level, A-level bamele bebhale ngo-June.
Ihlanganiso ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni jikelele okunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,720 abagula umkhuhlane lo. Usubulele abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 31,700. Ngimele 227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abantu bathi bakhathazekile ngokwenziwa nguhulumende loba nje sokulabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Uhulumende ubeke ngolwesihlanu ukuthi wahlola abantu abalikhulu 100 kwatholakala ukuthi iningi labo ngabala mkhuhlane lo osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Omunye wabakhonona ngokuvalwa ngci kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye unkosikazi Bekezela Khuphe ohlala koBulawayo. Unkosikazi Khuphe uthi okunye okuhluphayo yikuswelakala kwamanzi edolobheni leli.
Bona sitshelwe ngeFriday kulobunzima okokuqala ikhesha itholakale emabhenki ukuthi sithenge izinto, njalo imali esiziholayo kazenelisa ukuthi sithole konke esingakudinga for the next coming 3 weeks. Ezithiz impupho kayibonakali, kayitholakali. Lapho ithola khona ithola ku black market at inflated rates and babethengisa befuna i-cash, i-cash esingalayo. Bese kuswa le nkinga yamanzi. Sivalelwe amanzi City Council kusukela nge-Saturday leyana bavula nge-Wednesday. I think it was Tuesday ebusuku. Ekuseni sesithi siyakhelela nge-Wednesday amanzi ahamba kuze kubuyela namuhla. Sithatha amanzi ezibhoraneni line yangikhona have to queue for 5 hours. Khona phana you'll be rubbing shoulders labantu lithelela le corona yangona yena leyo kuthiwa sihlale endlini siyivikele.
Umnumzana Edi Sibanda ugcizelela esithi amanzi aludubo lapho ahlala khona eCountry Park okuza kwenza ukuthi kungaphumeleli ukuhlala ezindlini ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Pasithwele nzima sibili iCity Council woBulawayo yasincitsha amanzi. Sesile 1 week singela manzi, sithwele nzima sibili. Lokuthenga kwakhona lokho okudliwayo kuyahlupha njani kunzima.
Wothenga ethengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe unkosazana Pretty Mpofu uthi bazalahlekelwa ngamabhizimusi ngesikhathi kuvalwe ilizwe. Uthi bazabulawa yikucabanga ezindlini ngoba labantwana bazabe bengasela kudla bevalelwe.
Thina kithi sibili izasilimaza kakhulu ngoba njengabantu abaphila ngokuthi sichapha amabhodi ukuthi siphile lokuthi abantwana bathole ukudla lokuthi athi sithole ukuphila. Kunzima manje ngoba nxa sesihlezi phansi singasela income ebuyayo, which means sesilahlekelwa into eziningi. sesilahlekelwa ngamathuba ukuthi sikwanise ukuthi siphile lathi njengabo bonke abantu. So i-lockdown leyi ayibuyanga ngesikhathi esihle babadube ngoba ize lokusincindezela. Siza ukuthi sithi ama loss of income siphinde sithi ama stress yena lawo i-stress kakhulu ngoba nxa usuvuka ungumama uhlezi endlini ungala plan lempilo ungala plan ukuthi abantwana badleni kuba nzima kakhulu. Kuphinde kuhlangane lokuthi kuzathi kunjalo ngapha i-city council iyavala amanzi bayasivalela amanzi akula manzi ezimpompini ngapha lamagetsi ayahamba akula magetsi kumele siphenye imililo inzima kakhulu i-lockdown ngoba nxa kade siphuma sichapha amabhodi asithola sizithengisela lapha desithengisela khona bokusika ngcono lezi ndubo ezikhona ngemakhaya singahlangandazi ngoba labantwana bebehamba ezikolo manje labantwana sebevala izikolo sebetshana ezindlini sesibakhakele sesibona bonke ubunzima obukhona ezindlini sokusiba nzima.
Umnumzana believe Gawule okubandla lezano PF ukhuthaza ukuthi abantu balandele okwethulwe nguhulumende.
Uhlelo lolu luhlelo olubuya ngesikhathi sibili esifaneleyo. Ingathi futhi njalo luphuzile kancane ngoba izinto kade sesifonakala. Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo. Umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke. Njalo kungabi lo muntu othi yena achiyane lalomqondo ngokuthi ungwale libandi. Akula politics lapha emele sizifake. Kumele abantu beZimbabwe bemanyane, behlangane ekulwiseni umkhuhlane lo.
Umnumzana uChicha Phulu omele inkulumane edalela eParliamente uthi uhulumende kalandelanga imithetho yelizwe esethula umbiko wokuvimba elizweni.
Lockdown iqakathekile ukwenza ukuthi senqabele ukumemetheka kweCOVID-19. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi imithetho ilandelwe. Siyakwazi ukuthi iConstitution kayivumi ukuthi amalungelo abantu enqatshelwe kumbe athathwe kungalandelwanga iConstitution. So ama regulations la enziwe ngupresident kathesi ngibona ngazani uthethe umsebenzi weParliament ukwenza umthetho ukuthatha amalungelo ngama regulations la ngibona ngani bekufuna ukuthi aqale enze istate of emergency engenza istate of emergency abe sisenza ke umthetho wakhe iconstitution iyakuvumela lapha sebesenzela ukuthi kube le oversight yeParliament iParliament ikhangele ukuthi umthetho uphekwe kuhle. Sisenqabela futhi kube ukuthi kube lokunye okwenzakalayo nxa khonapho ngesikhathi abantu bevalelwe ku-lockdown. Siyakwazi ukunenga okwenzakala emnyameni. Nxa kungela ama-journalist, kungela ama-lawyer, kungela abantu abaningi abangakhangela ukuthi kuhamba njani. Lama members of parliament engekho ukuthi akhangele ukuthi kuhamba njani lapho kuhlezi khona abantu. Ziningi izinto ezingenzeka. Sizibone when it's too late, isikhathi sesihambile. So mina ngokubona kwami ikho kade kumele bakwenze. Ngiyabakhuthaza ukuthi bakhangelisise konke abakwenzayo babone ukuthi bakwenza belandela umthetho.
Akwaziyo ukuthi kuzozalwa nkomoni kusukela kusasa. Abadala bathi sizoyicela isivuthiwe. Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuyamemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emazweni anjengakwelemelika, Italy, France lamanye. Elemelika yilo esililabantu abaningi abalomkhuhlane lo okwedlula amazwe wonke emhlabeni jikelele. Edolobheni le-New York kulabantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 52,000 abalomkhuhlane we-coronavirus. Usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 kwele Italy. Emhlabeni wonke jikelele sokufe phose abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000. Kulezifundi eziningi ezidabuka kuzwekazi le-Africa ezifunda kwele-China ezehluleka ukubuyela emazweni azo ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus e-Wuhan nyakenye. Izifundi lezi zithi sezihlale ezindlini phose okwenyanga ezine kulandela ukuvala kwendawo eziningi kulelo lizwe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko sisenzi umandla
nalo baba mkhulu
babe lobola
usenzi.
njengokulithembisa engakwenza ngeviki pelileyo siqhubekela phambili sikhuluma ngesithembu ngilo mama ke lapha ke unkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu umanyathi ke siqhubeka sixoxa ngakhonokho ke okuthiwa isithembu kambe isithembu siyafunakala yini ebantwini kumbe ke vele abantu sebesisola okunye okumangalisayo ake sizwe ke uthi umanyathi uthini
obaba bayafihla ukuthi lesithembu uyabona bekulokho besokusenza ukuthi nxa esazi istatus sakhe ngale ngikhaya abe sengasatsheli lowo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani ma kuyikuthi uyazi istatus songaphandle uyesaba ukuyatshela lwana ongale ukuthi ngale ngikhaya kuthe batshela ukuthi istatus sami yilo muntu ngale phandle simiso but nxade ebengayenzi obaba into eyodwa abanjengomanye abangathathwanga labade bezaba le nhlanhla dubi bevuke bethethwe manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni inzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe angifuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem iproblem yami labayithi lwana kakho phakathi abamazi but nxade obaba bengayenza into ibe kliye ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi hayi sendithatha lapha ngilo mamdluli ngale sibe sesiyahlangana sihambe nini sonke siye eklinika yonke into esiyenza usiyenza sindawonye I don't think there is a problem manje iproblem iba khona nxa befihle yikho lapho isithembu esiyingozi khona balazo obaba bonke bale thembu but bayafihle
ngumangoye sicela ukuthi ugqibe khonapho manyati
obaba sibili balesithembu kodwa bafuna kusibeka egcekeni yikho sokusenza ukuthi omama abaningi sibe sindle ngoba lami ukuthi ngibe likhwapha ashiyo into engingayivuma lokho be sokusenza ukuthi inani labo mama bangalabo baba nxa sithi umama ongalaba ngithi umama ongala even iboyfriend selisiba phezulu uyabona ngenxa yokuthi ukuthi ngibe likhwapha angiyengikwanise ukuthi ngihlale ngifihliwe uyabona ngangcono ngichazwe ngibe segcekile kulokuthi ngibe likhwapha lokho hayi so yikho isicelo sami sikobobaba ukuthi bobaba ake lizame ukwenza izinto zenu zibe segcekile sikile umuntu ongubaba uyabuya kuwe kufuna kade besekutshela ukuthi lo mama ngale ngikhaya kafuna umama lwana bekwazi manje mina lami ukuthi ngifihlwe ke hayi bese ngikhetha ukudlalela ngedwa nyabonga tu
siyabonga kakhulu ke manyathi ungadinwa lokusasa hayi ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko silethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana Thabang Nare oyisalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika njalo ulilunga lenhlanganiso yeCitizens Initiative yona elo hlelo ngasebulenjini ku-internet olujonge ukubuthanisa imali ezasetshenziswa ukusiza abodokotela elizweni ngesikhathi lapho umhlaba wonke jikelele okugoqela kwele Zimbabwe ulwisana ngegciwane le-coronavirus kumbe COVID-19. Mnumzana Thabang Nare unjani futhi wami?
Hayi siphilile Mike, linjani lina khona ngapho?
Hayi siyaphila. Awungitshele okuningi mayelana ngohlelo lolu.
So siyazi nge Citizen Initiative abaningi bazi ukuthi kube le cyclone Idai ngo-2019 kwaba lama citizens clinic lizwe lonke eBinga, eMaswingo, eHarare, eMutare kuncediswa abantu abadala abangayenelisiwe ukuthi bethole usizo lwamadokotela ngalowo nyaka ka-2020 njengoba sekwenzakele umhlaba wonke kubelele i-outbreak le-corona so sibone kufanele ukuthi kutholakale indlela zokusebenzelana lezizukulwane zeZimbabwe ukuthi kutholakale indlela yokusiza ikakhulu amadokotela siyazi ukuthi amadokotela lamanesi yibo abahlangana lo mkhuhlana lo ngenxa yomsebenzi wabo sizama ukuthi sithole indlela yokuthi kutholakale i-protective equipment ehlanganisela ama-maski, ama-gloves, ama-overalls angkhona
njengenhlanganiso lithi likhangele ukuhlanganisa imali yona efika 50,000 unigold ubona ngani i-50,000 iyenelisa na ukusiza abodokotela sikhangele udaba lokuthi eningi labo bayakhala besithi impahla zokugqoka zokuvikela umkhuhlane lo abanazo
okuqhathekileyo ukuthi njengoba sibona kufana nalengcwe bethu iyazi nxa kufakwa imali laphana omunye ngafaka iyakhi 10 ofaka 20 omunye ofaka 50 omunye ofaka 100 imali leziyanazi yakhula zibe ziningi so yindlela practical indlela ebambekayo abantu beZimbabwe abasikhathana labasekhaya abangasebenza ndawonye ukuthi benze umahluko ngalesi sikhathi sobunzima
ngilethemba lokuthi kulabantu abafisa ukuphatheka kuhlelo lolu cibe inqoxo yethu utshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze baphatheke kuhlelo lolu
so hlobo labangane iGoFundMe ikhona izancedisa eHarare koBulawayo eMtare eGweru konke lapho siyabe sithola khona amathuba ukuthi sincedise ilizwe lonke ungahamba kuTwitter udinge iCitizens Initiative uzayithola kuFacebook ikhona i-Citizens Initiative laku GoFundMe ungathi Citizens Initiative uzayithola khona sifakile sibili ama-poster lama-flyer yonke indawo kasithumezelani isihlobo labangane ngama-message ka-WhatsApp sisihlanganise imali lezi sidala umahluko kwelakithi eZimbabwe
hayi thank you so much Tawa ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho
ngiyabonga la Mike
Hayi, mthokazi omuhle silokugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusizi izulukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensokweni ngalisoze liyenelise ukushayela incingo ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa lakho kungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3pigmyke3 iyona username yami. Bonelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo nge Jabulo, igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hobe. Sike sizwe okuphathelane lezokholo lesiKristu.
Uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thande Kuzintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ilizwi siyalithola eTestamentini elidala incwadi ngamprofeti uEzekiel sahluko samachuma amathathu lesikhombisa indima siyabala indima ezintathu kuphela ivesi lesine sisiya kwelesithupha ivesi lesine lithi wayesethi kimi profeta phezu kwalawo mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likajehova isho kanje inkosi ujehova kulawo mathambo ithi bhekani yakungenisa kini umoya niphile ngiyakubeka imisipha phezu kwenu ngihlumise inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba nginike umoya ngiphile nazi ukuthi nginguJehova bazalwana abathandekayo namhlanje sihlangana umhlaba wonke ugobise amakhanda abantu becabanga bengaqedi abanye inyembezi zibashisa emehlweni ngaloko kwehlela umhlaba wonke asiyonto evamileyo leyo kuthi umhlaba wonke jikelele uzifumane usebunzimeni usenkingeni njengale ekhangelane lomhlaba owanamhlanje yikho esingathi lokhu mhlawumbe yikho wabonwa uHezekiel Hezekiel uthi wabona isigodi samathambo omileyo kakhulu amathambo into omileyo eyayile mpilo kudala impilo kayisekho lapho sedlulela kwezinye indawo kodwa lapha ke uHezekiel uthi ebantwana bakaIsrayeli ethunywe uNkulunkulu lina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova lina sizwe seZimbabwe ngibundana zonke lapho elikhona zwanini ilizwi likaJehova wena lapho ukhona awukhathalele ukuthi ungaphi kumagumbamane omhlaba zwana izwi likaJehova lidlanxa udubekile phela odubekileyo uyafana kwesinye isikhathi lofileyo uyafana nje lamathambo angelampilo uyafana nje lento ebungulahlwa inganakwa. Uthi zwanini ke lina elinjalo elihlangana lobunzima obuchiyeneyo. Namhlanje sihlangana lokunye othi yi-corona virus. Lokhu kungumbhuqazwe sukela eChina usiyafika eAmerica. Ngakho ngithi mina ngithi lapha kwelakithi sukela eGwembeni uZambezi usangulukutela eLimpopo. Suka kwaMtare sePlumtree. Zwanini ilizwi likaJehova. Lingaze lalahla imbeleko ngokufelwa. Imizamo iyazanywa ukuthi kwenziwe izinto eziningi ukuthi abantu baphephe kulo umkhuhlane ongaka. Kuhle le mizamo le iyancomeka. Siyancoma laba abasebenza kwezempilo kuzama ukulondoloza imphefumulo yabantu. Siyabonga kulabo abanye ababuya le ndlela ezijine ukubana lo mkhuhlane ungamemetheki. Kodwa okusala kungaze kwenzakale konke. Zwana ilizwi likaJehova. Uthi uJehova, lanxa kunjalo ngizahlumisa inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, nginike umoya, ngiphile, nazo uthi nginguJehova. UJehova kasinike ithemba lesi sikhathi, kuya kwedlula lokhu kodwa ilizwi lakhe kalidluli. Nkulunkulu ahlale lathi, asiphephise umkhuhlane lo. Nxa kululaka lukaNkulunkulu sicele uba nalupholiswe.
Akuyiphethe mfundisi.
Umthandazo wethu namhlanje kule ngoma engiyithola esihlabelelweni ithi unabantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke ubagcina ubasiza endaweni zonke. Xa bewela imifula banabo wena, nxa betshiswa imililo banabo wena. Lapho abakhathaza khona baqiniswa nguwe nasezilwaneni Nkosi bagciniwe nguwe. Bakhangela kuwe Nkosi labo bantu bakho, bayabonga bakwethembe labo bantu bakho. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya sinomfundisi Thande Kuzintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa uNtungamile Nkomo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 4930-6040 naku 15460 kHz shortwave. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 lizavalwa ngci kusasa. Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamatshumi amabili lanye. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.